indaba kaMonzora vele ethi nasesidlule kiyo ngoba mhlaka 7 January uDouglas Monzora wabhalela iZEC ebazisa ukuthi yena uzancintisa ukhetho eyi-MDC Alliance. Ngokunjalo ngesisekelo somthetho we-MDCT sithi umuntu angajoyina kumbe asapoti elinye ibandla usezixotshile njengelunga lebandla le-MDCT. So ngokunjalo uba uMonzora kaselawo amandla ade lawo njengopresident we-MDCT sezixotshile kasayililunga le-MDCT. Okwamanje umama udokotela uThokozane Khuphe sephethe intambo ebandleni le-MDCT ngoba upresident ade khona uMonzora uzigxotshile ngokubhalela iZEC incwadi ebazisa ukuthi yena seyi-MDC Alliance.
Njengoba lidlephana kanje Ndlovu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections lokhetho lomnyaka ozayo, kukhona elizaphuma lakho pho njenge-MDCT?
Hathi msakazi, kakula kudlephana kubandla le-MDC. Into nje ekhona yikuthi ulowo ade ngumongameli uzigxotshile ephathini ngokujoyina elinye ibandla, kodwa ubukhokheli be-MDCT liyabazi ukuthi kukhona. Umama udokotela uKhuphe uhle wangena wayibamba ekhanda, uhle wayibamba ngesiduku, yikho-ke ebize umhlangano wentatheli kobulawayo ukuthi anike abantwana be-MDCT umkhombandlela losapho lweZimbabwe lube kwazi ukuthi kumi njani kathi kubandla le-MDCT. Okuqakathekileyo futhi esikubonayo ukuthi umama uKhuphe anti liyakwazi ukuthi ubhizi ngento yokuthi agqugquzele abantwana beZimbabwe ukuthi beyirejista ukuthi babe ngama-voters ukuze i-MDCT ingene kuhulumende.